The Supreme Court has now given the long-awaited judgment, which has brought sanity to our great movement. A movement which
has thokoza kakhulu ngaleli langa ngenxa yalesi sinqumo. Ngicela abalandeli bami behlale ezindlini bengaphumi phandle ukujabulela lesi isinqumo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lesi yisinqumo ebesivele sisilindele. Yikho ebesivele sikulindele ukuthi kulandelwe umthetho wesisekelo sombuso. Isinqumo sanamuhla siyagcizelela ukuthi yimi impela umkhokheli webandla le-MDC ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela leli bandla.
Today's judgment has confirmed my rightful place as the leader of MDC after the demise of our great leader Dr. Morgan Tsvangirai. May he soul rest in eternal peace. I stand here today in my capacity as the acting president of MDC and I accept the huge responsibility that the court has placed on me, and I promise to exercise my role to the best of my ability and knowledge as someone who has been deputy president of this party for a good 12 years.
Okwakhathesi ngisasengumkhokheli we-MDC okwesikhathana singakayi ku-Congress, njalo ngizasebenza gadalala njengoba vele ngisijayele lesi sikhundla, njengoba sengaba ngumsekeli kamkhokheli waleli bandla okweminyaka elithumi lambili. Ngicela ukuthi kube lokuthula lokubambana sisenza lokhu. Isifiso sami yikuthi i-MDC yonke ibambane, ingaphindi idilike futhi. Umthethwandaba usuchasise sobala ukuthi kakho ophezu komthetho. Ngithanda ukubonga igqwetha lami umnumzana Love Mo Maduku ngokuma lathi kwaze kwethulwa lesi isinqumo. Kuyathokozisa ukuthi siphiwe ithuba lokuthi sakhe kutsha ibandla lethu, njalo ngilethemba umnumzana Tsvangirai uyaziqhenya lapho alele khona ngalokhu.
Even our late president will be proud of as he rests. Chief Kampama, Chief.